So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-2 bandlela 2024 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnyaka uqala abanye bezibuza ukuba lo esusungule kuyona le iviki uzaba lobubelo na kwezombusazwe.
Ngabe ukhamanti bezimbabwe bayasa kulevu lokuthi bake bakhohlwe ngolimi abalikhulumayo, mhlawumbe besingabona i-political pattern e-power. Manje ngendaba zokuthi ibandla ukuthi likhokhiselwe ngamadoda wakhe kumele lisuke esigabeni esithile, kumele libe based eHarare.
Icele lebandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwemali yama-passport lincitshwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Izalandelwa na inkuthazo yomanyano World Health Organization eyokuthi abantu bengaqhawulani emfeni njengenye yendlela zokuzivikela kumkhuhlane wekholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnyaka uqala abanye bezivuza ukuba umnyaka esusungule kuyona le iviki uzaba lobubelo na kwezombusazwe. Umbuzo lo uza ngoba kulesipunepune kubandla le-CCC lona elikade lithenjwe ngabanengi. Lanxa leli bandla likhonone ngempumela yokhetho olwenziwe enyakenye, aliyanga emthethwandaba ukuyakhalaza ngokuqilibezelwa. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wazisa ukuba balobufakazi bamaphepha aziwa ngokuthi ngama-V11, kodwa ngokungayi emthethwandaba kwavela ukuthi amaphepha la ayengenelanga. Kuthe ngokuya kwesikhathi kwavela umnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla waxotsha amalunga aleli bandla edale lephalamende ele-senate lamakhansila athi bakhethwa ngudlu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Cassius Jayza Simana Mpofu.
Umnyaka lodlulelo kwezombusazwe kakhulu akukho nje okuningi okuthintshileyo. Okuningi esikubone ukuthi uduko lokuyakhulelwa elizwe lethu njengeZimbabwe luyaphambili. Ngoba labantu ede bekukhale ukuthi mhlawumbe uhulumente ngoba uhulumente omutha kwehlule, akukho nje into etshengisa ukuthi vele kule nto ezolunga laphana. Ngumnyaka omubi nje ofana neminyaka esuka kuyo yonke. Kuwo esikhathi esingoba lezulu kalikho kutho ukuthi futhi lowo mnyaka esizongena uzoba nzima ubangelwa ukuthi izulu asaye sibe nalo ma sibheke okwenzakale last year. Futhi abantu basazohlupheka.
Manje nxa sikhangela wona amabandla ezombusazwe ungathini ngawo ikakhulu la aphikisana?
Amabandla ezombusazwe ngicabanga ukuthi abaqhubekisela umsebenzi kumele bawenze ikakhulu laba abaphikisayo. Ngoba into esuka imanise ukuthi balwisana le ZANU-PF. Same time ibona bayehle ukuthi babambane. I-ZANU-PF ihlangene and yibo abayinika amandla. Bayehluleka nje ukuthi babambane babe iphathi nje eyodwa ongathiwa bezi-coalition. Ngoba uma sikhangela ibandla eliphikisayo njenge-CCC yilo ibandla elikhulu. Kodwa-ke kusuke kubonakala ngathi alilamkhokheli sibili ongamelana le ZANU-PF. Ngoba lo mkhokheli okhona ungathi yes uthandwa ngabantu. Kodwa-ke isibindi leqiniso sithethe ukuthi abonakala ukuthi umele ne-ZANU-PF akanaselo sisibindi. Kubangelwa futhi ukuthi ibandla lakalikhokhela alilabanye abantu ababonakalayo, nguye kuphela obonakala njengo-president we-party. Kula bantu abayi-3 abakhethwe nguye futhi u-Gift Siziba lo Mahere lo Promise Mkhwana barana ibandla beyi-3. So lokhana kunika i-ZANU-PF amandla abanye ama-veterans e-politics abanjengabonxubela othenta ibiti labowente labanye abanjalo abaselanto abangayikhuluma ngebandla la. Ibandla la selithethwe lafakwe esikhwameni ngumuntu oyi-1. So lokhana kunika i-ZANU-PF amandla amakhulu ngoba bayabona ukuthi yona ilandele liphisa ngwalo vele li divide ni kakhulu phakathi awulanto engaphuma engayizizana PF yethu
manje nxa sesikhangela wona lo umnyaka esesiwusungulile ubona ngani kungaba lobubelo na ukuthi sibone kusiba lenkokheli kumbe ibandla elitsha elingasungulo
ibandla lingaba khona ngenza ngale ibandla libe khona kodwa ngoba ipolitics yaseZimbabwe yona imingenqonya olulodwa kakhulu kuba ukuthi ibandla lelo libunjwe ngubani osuka kusiphi isigaba selizwe ngaliba ukuthi abantu beZimbabwe bayafika kulevel lokuthi bake bakhohlwe ngolimi abalikhulumayo mhlawumbe besingabona ipolitical pattern power manje ngendaba zokuthi ibandla ukuthi likhokhiliselwa ngamajority abantu kumele lisuke esigabeni esithile kumele libe based eHarare yiyo iproblem esinayo as long as amabandla ezomba ngazo wonke esuka eHarare kuzaba nenkinga enkulu kakhulu so ukuthi akukho lapho kuyiwa khona kuzohlala kunjani njalo nokuthi kukhona and i-CCC le ifana ne-MDC sizoqeda 40 years i-opposition ngoba ingeqiniso likhona abakafika esimeni sokuthi bathi sebezimise ukuthatha umbuso nabantu abalaba ngathi bafuna ukwenza ngathi uthi aba-challenge iZANU PF kodwa ngeqiniso akuna-challenge abayinika iZANU PF.
Hello ke ngumnumzana Cassius Jayze Simanampofu olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Icele lebandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwembadalo yama-passport lincitshiwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Umholi wamapholisa esabelweni seBulawayo Central uChief Superintendent V. Nkomo ephendula isicelo sebandla le-MRP uthe abalobanga isicelo sabo ngendlela efunwa ngamapholisa. Abebandlaleli bebefuna ukutshengisela emahofisini kamsitheli kobulawayo besola ukukhwezwa kwembadalo yepassport isuka kumadola emelika alikhulu lamachumi amabili $120 isiya kukhulu elilamadola alamachumi amahlanu US $150 okukhangelelwe ukukhuphuka kuyona le inyanga. Sixoxe lomunye wabagcina isihlalo obaleli bandla umnumzana Mudenda Jilumbo.
Bonga baba Chris Gande, siyabonga kakhulu. Into ekhona ngeyokuthi ipolisi yeZimbabwe is a partisan police, iarmy yeZimbabwe is a partisan army, izeki yeZimbabwe is a partisan electoral commission, ijustice yeZimbabwe is a partisan justice system. So what I understand within the context of the Constitution, the Constitution is so broad than the concept of imop. Ama police abapongo kusinikwa yokuthi demonstration yenu yamhlaka 2 January I need ama requirements awe mop. Imopa and IPA kumbi posa ka Jonathan as chiana. So those are they are just ama establishment to infringe our constitutional rights. So now we are saying ngavafuna ukuthi I passport ibe $150 simply because bafuna ukuyothengela ama MPs awe ZANU PF ama Land Cruiser. It's unconstitutional. We have got many mechanisms of revenue collection. Passport is a circumstantial document meant to ensure ukuthi umuntu ophumelezwe uyabe elalo. Whether we land umuntu ogulayo ngaphandle kwelizwe. So ningabona sebesithi yiyo imali yepassport yezasebenza to modernize ama borders. Ezumthuli Ncube ekufakile ngesikhathi when there was question and answer session eParliament. Uthi yena he wants to use that money to introduce automated passport readers in the border. Does it make any sense? Into ekhona ngeyokuthi akula mthetho obavumelayo ukuthi bayenze khonoko. Yisigumaguma, that's what we want to stop ukuthi homesitten lapha ekobulawayo mhlaka 2 abavuli. Thina izimthokazi zeRepublic Party siyavuka sikhona pa. We know they are trigger happy, they are triggers crazy, but that is not going to stop us.
Manje lizathatha nyathelo bani njengoba ukhanya yonke imhlangano eliqoqayo bayayivimba amapolisa.
Into ekhona esibili babathi Chris Gandhi, if all the state institutions are no longer responsible to run the affairs of the state in ngendlela eyiyo. As citizens, we have got the responsibility authority to take the powers of the state into our hands. So we are saying, the state through the police, through the justice system, sifuna ukwenza intando kayiphikiswa. Hayi, asoze sikuvume lokho. Umnanga kwa the president of Zimbabwe is only a temporary holder. Where office does not is not the state. The state must defend the constitution against all odds. But as Kubona was ZANU-PF, the government here in Zimbabwe, as Vizuti government, ZANU-PF, there is a conflation of state and part activities. His enemy is as one reason. Sibaboni abantu bezanu, the demonstrator, a embassy, a Palestine. Bekokelwa ngubaba Chris Mtswango. Let's wanna impi SA Palestine is not good. Let we condemn impi Ghana with all the contempt it deserves. But itina, aren't we matter in Izana ivuna ukuthi si demonstrate against ukuthi bonke abantu abayenza indaba yegugura huni abanjengomnangagwa lo Sydney Sekaramaki kwabathonisiswe ku International Criminal Court of Justice abafuna ukuthi please demonstrate even ukuye eBhalagwe bayasiyabisa. So we are saying, no, we have got the authority. Bona ukuthi bathembe ukuthi bazasibulala. Into sikhona thina ukuthi abavuli lapha namhlakathu lokho angekuphumputi abavuli. We are going to lead from the front as the leaders of Mthwakazi Republic Party National Interim Committee. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becelele bandla le MRP ubeqoqa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Zalandelwa na inkuthazo inhlanganiso ebona ukulondolozwa kwezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization eyokuthi abantu bengaqhawulani emfeni njengenye yezindlela zokuvikela umkhuhlane wekholera. Inhlanganiso yeWHO ngeviki edluleyo ikhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi athathe amanyathelo okuzivikela kukholera ngokuthatha amanyathelo ambalwa afana lokuthiyana lemikhuba efana lokuqhawulana ezimfeni lakweminye imibuthano efanayo ngalesi sikhathi sekhefu. Kumbiko ethulwe enkundleni yokuxhumana AX linhlanganiso ithe abantu kumele bageze izandla ngesepha ngaso sonke isikhathi njalo bengadli ukudla okungcolileyo ngoba lokhu kungabafaka engozini yomkhuhlane lo. Uhulumende uthi selokhe umkhuhlane wekholera uqhamuke elizweni kunyanga ezedlule ezimbalwa usubulele abantu abangamakhulu amabili lamachumi phose amabili 217 njalo wahlasela abedlula inkulungwane ezilichumi lambili 12,533. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo Councilor ka Ward 9 kobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho yena othi abantu kumele bayilandele inkuthazo ye WHO ukuze bazivikele.
Ambona mina ikutazo ekhathike kakhulu nxa sikhangele ukuthi sizikele izalwane zelizwe lethu leZimbabwe bakhangela moso even edobheni lakobulawayo. Ubona ukuthi lathi njengomanimanje asithebenzile nyathelo ukuthi ngesikhathi sekhefu sonesi lapho kuba umbuthano abantu bejabula bebaningi sibona ukuthi abantu bayathola amanje. Saphuma le resolution yokuthi inezimatshe zisifake 120-hour watershedding but ngesikhathi sekhefu sokhethi sizama ukuthi sinikeze abantu amanzi sisadende i-watershedding. Sibona kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka. Number inyathelo eqakatheke kakhulu elenze i-World Health Organization khonapha kwelezimbabwe.
Kobulawayo ungathi sinjani isimo sekholera?
Umkhuhlane awukamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu laba they are becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi bengalomchapa into leyingabavakajela. Lenkuthazo isikhona from lathi njengoba nisifaka kobulawayo sizama ukuthi sixwayise nokufundisa-ke uZulu ngendaba leyi yekholera.
Uke waphatha udaba lwamanzi kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo. Obe kulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lekholera ungathi njengomasipala selizibutha kuhle yini izivi?
sibe nemizamo ethile njengoba bekwazi ama-reference compactors emalutshwane kodwa sisaphakathi ukuthi sithenge six lokudinga futhi labo abasincedisayo ukuthi outsource ukuthi besincedise ukunyani ukubutha izibulezi sibabhadale kodwa ngiyajabula kakhulu ngoba siwathengile I think inyanga ezidelileyo babonile siwakhomishina ama-reference compactors lawo and izibi sezibuthwa ngesikhathi kodwa futhi ngesibe sesibonga kona sakhangela i-CBD ikakhulu emakethe kulobunzima ngoba ubunzima obukhona mbona ngani yingabomo eyenzwa ngabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye isigodlo bezeyibetha koBulawayo into lezo ngazinanzelela njengemakethi koBulawayo lapha kwakunganjani kula bantu abafakwa laphana for political reasons bevele kwezinye isigaba beletha imikhuba yabo engalunganga ikubona uBulawayo ungagayela ku-CBD laphana kasakhangeleki lathi sine mizamo ethile sekuthi siyabuta senze kodwatela kodwa ajikela khonaphana andiyena so sikefathi-ke sizazama ukuthi kathesi-ke njengoba sesilamanye ama-candidates alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-five sixhumane lawo sincedisane ngoba yibo abantu abangakwanisa ukusigoqelela abantu baselabantu abanye abakhona phana sibona nje kuyinto nje engasincedisa ngoba labo they are very cooperative nxa sikhuluma sixoxisa lawo bona labo amanye ama-candidates-ke asijoyileyo ebandleni elibusayo
Lo ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ukansela ka Ward 9 koBulawayo obexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7 Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge WhatsApp
mbingelele enkundleni ngintilitshona njani basakazi hayi basakazi isimanga esilaso nansi kubonakala uChabangu efuna ukubaleka lekhanda likaChamisa umbuzo okhona yikuthi kanti uChabangu wakhanya kale efuna ukusebenzisa ikhanda likaChamisa engasebenzise lakhe ngoba layo le party yakhe ebizwa kuthiwa yi-Triple C kodwa uzwakala ingathi ufuna le kaChamisa ngoba ekaChamisa sesikhuluma iqiniso ama-supporters ilawo amaningi futhi kakhulu yikho libona nje uChabangu ezama ukusebenzisa ikhanda likaChamisa ukuthi edle lapho ongasebenzanga khona cabanga ukuthi elakho ikhanda likhulu kakhulu uma engalifaka laphana lingamsebenzela elakho ikhanda kulokuthi ebelokhu elwisana lekhanda likaChamisa elokhu efuna ikhanda likaChamisa uyambona impela konke okwenzayo ukuthi uzama ukudidiza kodwa-ke hhayi umbuzo yikuthi-ke Chabangu hambe ezidlela imali yabantu owayithathayo bisela imali yabantu le owayidlayo bisela imali yezano le owayidlayo ngoba lokho kwenzayo ngelinilanga lapho kuzadubuka khona kuzokuchiya mpela umangele Chabangu
siyabonga amazimbabwe amahle sithemba lungene kahle eminyakeni omutsha ka-2024 siyabonga sithemba ukuthi soqhubeka inkosi sigcinile njalo sibonisana sinikezana imibono ngekusasa elitsha lezimbabwe siyabonga basakazi bethu Studio 7 masenga lapho koBulawayo iphumule emadonkeni
hawu mbingelele kakhulu ngentokozo nangenjabulo Studio 7 lina elisihambela phambili ngokusethulela izindaba ngihlale nje phezu kodaba ngaphandle kokudlalisa isikhathi ngithi mina ngithanda ukubingelela bonke abayizihlobo kunye nabangani kwindawana zonke zamagumbi amane omhlaba ngokushiyashiyana kwazo ngisho nabanye abaseHarare abanye abaseSouth Africa abanye abaseZimbabwe ngibingelela abafowethu odadewethu kunye labomama ngithi hayi bakithi inkosi siyayibonga ngokubana sesesafinyelela usuku lwanamhlanje lokubana samukele uncibijane singabaphilileyo kungasenani bekhona ke abanye kuyikuba sike sathi ukulahlekelana labo nabanye abangazange baphatheka kahle ngawo nalowo nyaka esiwugqibayo kumanje kodwa bese ngithi-ke mina hayi sibonge khona lokhu ukuthi sasekhona esiphefumulayo ngakho-ke ngithi hayi siyabonga ma-Studio 7 amahle asisethule izindaba ngiqhubeke senza njalo King Moyini kwakondlovu
Studio 7 ninjani imbingelele wonke abasakazi bethu lapho ku-Studio 7 sithi ngilithandani ngiyaphila kodwa kwindawo zonke zomhlaba ngabe niyaphila khona ngapha e-America ngiphile ko-Dubai liphile ko-Zimbabwe liphile ngapha e-South Africa nabo South Botswana ngiyababingelela igama ngophathuma uphethe lapha ekwite empandeni kwesikasigola isigaba ngiyaphila ngithi ngiyababingelela bonke ngiyele umama wakwami ekhaya laphana ntsholotsho ngiyababingelela bonke abafowethu abasemazweni into ngizithanda nonke niwena nakumusha
Studio 7 Studio 7 siyabonga abaphathi behlelo siyabonga kakhulu sigcina umnyaka omusha philile umndimo sigcinile noma bakhona abantu abanjengochabango abangafuni izinto ziphumelele kodwa siyacela lo mnyaka omusha umndimo asinike amandla konke abakwenzayo kubi abantu bayabumba bona bayadiliza umlimi esinike amandla ukuthi siphumelele lathi sifuna nje ilizwe lakithi liphumelele liqale kutsha siqale umnyaka omusha yonke into ibe ntsha siyabonga kakhulu Studio 7 labaphathi behlelo sibonga bonke abantu abafike lo mnyaka siphile abanye abafikanga lo mnyaka siyabonga kakhulu futhi phambili ngohlelo lwenu lokubambana abantu babambane lapho bakhona balwe belwela into eyodwa khiphizana kuphele eZimbabwe into esiyikhangelele esifuna ukuyilungisa leyo ukuthi sonke amaphathi wonke abambane khiphizana siyabonga kuphela umlimi asinika amandla singaphela umoya siyabonga
Studio 7 Studio 7 basakazi wethu abahle kakhulu siyalivingelela ngisithi ngathi ningangena kahle nyake nomtsha nathi siyanxusa ukuthi uNkulunkulu asikhokelele nalapha abantu bajabula khona izizalwane zonke zaseZimbabwe sijabule kodwa sibuye sizigade sizilimithi singene eminyakeni omtsha siphilile siqale iziqalo ezintsha ngokwentando kaNkulunkulu ngiyabonga amazwi kaNcube lo obekhuluma kuStudio 7 amazwi akhe mahle kakhulu amazwi akhe ayakha
sanibonane bathwakaza bahle yayi siyabezwa omalakhe inkomo lapha babekhuluma ngendlela abakhuluma ngayo bathi bona abekubona bacindezela amalungelo abantu futhi bona abaphuli ilungelo lomuntu yebo siyakuzwa baba malaki inkomo uyakhuluma kusho ukuthi thina njengamanje sesizocela ukuthi Studio 7 akakhulume no minister wamapolisa uPaul Nyathi akachaze imithetho esetshenziswayo kuconstitution ngoba lokho sekubonayo abantu mabeyokhankasa sokuvele kufika amapolisa babachithiza babadudula kuthiwa abekho emthethweni kanjani ngoba ipermission letter bazoba bayitholile bahamba ngepermission letter kodwa kumane kufike nje amapolisa abachithize bathi bafuna lobo so angithi amapolisa wona kumele eze laphana azolinda udlakela imali uzoqala hayi ukuthi bavele bafike basuse abantu bathi alikho emthethweni yinto lena le elwisa abantu futhi elwela ngamabandla aphikisayo ngoba akulona ilungelo lokuthi amapolisa afike ahlukumeza abantu so sicela yena uPaul Nyathi lomkhulu wamapolisa bo Studio 7 uke nikhulume naye sizwe le ngendlebe zethu ukuthi kanti imithetho yakhe yena ihamba njani ngoba siyakubona phela kuyenzeka kodwa abebandle liphikisayo elibusayo bathi bona akusibona into zamapolisa lezo so sicela lo ubaba lo akakhulume lapha ku Studio 7 silalele
yebo Africa man kebonga Studio 7 indaba zenazulu ngesikhathi tenkosi kuhosisa umnyaka omutsha niqhubekele sinenye izindaba ezimnandi ngingelela bonke abangazi ethi ngegama lenkosi Philani libusiseke nengane zami uhle kwenkosi Khumalo intombi zinhle Khumalo intombi futhi Khumalo nodumelo Khumalo ngiyalibusisa ngegama lenkosi ethu Jesu
talibonani Studio 7 ngibingelela abasakazi bonke uStudio 7 abalaleli titi yepinye unyaka omutsha ngibingelele logo kwami khona leli bhali ngwalongwalo kwancipha umpholisa ngisithi njani gogwami lapho ungene njani unyaka omutsha labana bami bonke lapho hhayi siyabonga
Studio 7 siyabonga balaleli abahle basakaza abahle nabalaleli okokuqala kanti icala leli legugu rawundi lizothoniswa kanjani ekubeni beyenza into waphinda belijaji ayiphume ezandleni zezinduna lo mnango wakho ayiphume iye kwabazimele bakithi bantu bakithi okwesibili gqugquzelani ukuthi sizimele bantu bakithi kuyekela nento zami
okunye bakithi bantu bakithi sicela lisikhuzele umalakhe inkomo unkomo nimkhuzenini impela aziphathe kahle engaziphathi kabi izanu le kade baginya abantu sibhekile malakhe inkomo limkhuze kakhulu kakhulu bantu Studio 7. Ngimtshela ukuthi unyathi uthephuzeka umkhaya wakhe. Umkhaya wami ngempela usuke evela phosi kakhuze uMalaki engajabuli azadlulise. Yeah, engajabuli azadlulise. Siyakwazi ukuthi uyathola konke uyasuthi. Kodizano kade ibasebenzisa abantu, ibayisebenzisa okwechapisi, okwechingama ngesindebele. Ibuhlafu ngicede kulahlelele uzosola Malaki Nkomo. Siyakuzwa masimamela Studio 7 uthi izinto ziright eZimbabwe, yonke into iright. Ayikho into eright Malaki, yekela uqamba amanga, yekela ukudlala ngabantu wena. Uhola imali ezanu udle lokho okudlayo, ungakhuluma amanga. Izinto ziyabhede eZimbabwe le. Okhulumayo ngunyati again ngise South Africa just because uthola lokho ongamasento okutholayo Malaki Nkomo. Cela nimdlulisele lento le. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi labalaleli bakithi, siyabonga ngelisenzela khona, kodwa siyacela ukubana ke lisifakele lisichasisele sizwisise kuhle. Sizama ukulendelela indaba le ephethwe yisadakhi lapho lithela thola amaqinisa. Cela libe lisichathekela ngoba asizwa kuhle, asizwisisi, njalo sicina sesizwa amanga lamaqiniso. Thina siloyisa ukuthi isadakhi ayikhokheli ukuthi kwezi ama-elections amatsha eZimbabwe. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezimelika ele-Israel lithi selizasusa amanye amabutho alo esabelweni seGaza, kodwa impi iqhubeke ngokuhlasela amabutho eHamas ngezinye indlela. Leli lizwe langenisa amasotsha amatsha azinkulungwane ezingamakhulu amachume amathathu 300,000 ukuze kuqhamuke impi le. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Yeah, I think mina iAmerica ingadecide and njengoba sisiya kukhetho lukamongameli, uzobona ukuthi kuzoya ngokuthi abantu ama-citizens aweAmerica afila kanjani ngempilweni, ngoba i-Israel yona yodwa ingela support from iAmerica. Angiboni ukuthi ingakhona ukuthi iqhubeke ngale hampi leya, ngoba internationally umhlaba wonke jikelele sekule condemnation enkulu esiyibonayo. Abantu abaningi besithi hayi cha, lokhu okwenziwa yi-Israel sekuyi-genocide. And I think ukuthi for i-America, for uJoe Biden ukuthi abonakale elokhu encedisana lo Netanyahu ngokubaprovida izikhali lezimali ukuthi baqhubeke ngale mpi, I think sizobona eqala lose support. And angaboni ukuthi usezoluza support engamluzisa ukhetho. Ngibona ungathi mina uBiden uzohlehlela. Sizwile vele elokhethi ku-Israel kumele batshintshe indlela abalwisana ngayo le Hamas, bayekele into yabo le ukuphomba ukubhomba all over bebulala lama innocent civilians, ukuthi mabazame ukuthi babe more strategic kule mpi, bathagethe ama-terrorist we-Hamas bengabulali izakhamuzi ezingenacala.
Ubona ngani udaba lwempi yonale e-Israel le-Hamas luzaba lomthelela na kukhetho lona lo esilukhangeleleyo kulona lo mnyaka?
Yeah, definitely kakhulu, ngoba sibone abantu abaningi bekhankasa bedemonstrator emadolobheni amaningi la e-America. Abaningi bakhona besupporta ukungabulawa kwabantu base-Palestine. So silabantu abaningi abathi bona Joe Biden sakuvotela thina, sengisho abantu abalapha e-America abaphuma emazweni ase-Middle East khona ngale kubo-Palestine, bathi but Biden sakuvotela, kodwa le nto osuyenza uvumela uNetanyahu ukuthi abulala abantu bethu, angeke sisakuvotela. And then on the other hand, sibona futhi abaningi abakhankasayo on the side ye-Israel besithi Israel ilelungelo lokuthi izidefende ma kuwukuthi i-attackiwe njengalokho esabona kusenzakala. So yes, impi le yase-Israel leGaza ile izo-influensa kakhulu ukuthi abantu bala e-America bavota kanjani kukhetho luzayo.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umnyaka uqala abanye bezibuza ukuba umnyaka esiwusungule kuyona le iviki uzaba ulobubelo na kwezombusazwe. Icelele bandla le MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwamapassport lincitshwa imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.